Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtu akazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolwezojo lwehlanganiso yentatheli zendaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli zendaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo.
Ikomishin ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ifundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ezizimeleyo.
Engabantu laba ama-multinational corporations zibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukulisana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Umongameli Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho o-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo lanxa abamabandla aphikisayo besithi kabasuthiseki ngawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission namhla iqhube umhlangano wokufundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni eZimbabwe Electoral Support Network kanye lenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota eZimbabwe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labezek yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ukomishina wezek unkosikazi Faith Sabata ucele intatheli zindaba ukuba zilobe iqiniso ngenhlelo lamalungiselelo okhetho. Ukhuthaze intatheli zindaba ukuba zihlale zithiye indlebe ngenguquko ekhangelele ukuba khona ngezokhetho yona esiphumelele edale lephalamende isilinde ukuyasayinwa ngumongameli Mnangagwa.
Ukhetho lolu olwalonyaka ngikhangelela ukuthi sincengene abantu sibagqugquzeleni ukuthi luqhutshwe ngokuthula njalo sinanzelele ukuthi siyananzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile njalo luzakube lu-free and fair elections ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luzakube ingathi luzemambijana.
Intatheli zindaba esebenza ekhuluma FM unkosikazi Nokuthula Ndlovu ongene imfundiso yokuloba ngezokhetho uncome imfundiso abayiphiwe ngumnumzana Vincent Kaiya lezek ngezokhetho ethi kubavule amehlo.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolwezojo lwehlanganiso yentatheli zindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli zindaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo. Kungakho lolu hlelo lube luhle kakhulu kithi. Kanti ke futhi sibuye safunda ukuthi thina ke njengentatheli zindaba kumele ukuthi sibe
siphathe kanjani ngesikhathi lesingabe sengozini ngesikhathi sithatha izindaba.
Ukhetho lwalonyaka luzwaqhutshwa ngendlela ehlukile kuleminyakeni, kodwa akulamichina ezasetshenziswa ngalesi sikhathi. Akulapenda abavotayo abazagqamuza iminwe yabo ukukhombisa ukuba sebevotile, kodwa kuzasebenza usiba. Abezeki bathi bakhangelele ukuba kuthathe umzuzu owodwa kusiya kwemithathu ukuba umuntu avote njalo. Kusenjalo izeki isikhuphe amabizo endawo zalapho abantu abazokuyahlola amabizo abo kuluhlu lokuvota angaba zinkulungwane ezedlula ezilithumi, i-10,807. Labo asebalahla ingwalo zesiqinisekiso sokubhalisela ukuvota bakhuthazwa ukuyahlola amabizo abo ngesithupha sezenge esephepha leseplastic lepassport okunesithombe esikhanyayo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukusetshenziswa kwendlela zokulwisana lenhlupho ezibangelwa ukuguquka komkhathi. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezisebenzisana labalimi bemaphandleni eyela via Kompesina esigabeni ezibalisa ezezansi lesempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Lumhlangano wemfundiso owensuku ezimbili owenzelwe e-SOS Children's Homes eHarare ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni angezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe e-Media Center ekugqitshweni kowemfundiso, abelavia Kompasina baveze ukuba akukho okwenziwa nguhulumende ukusebenzisana labalimi bamasimu amancane lapho behlela izinqumo zokwenqabela inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Unobhala jikelele we-Lavia Kompasina unkosikazi Elizabeth Mpofu ongumgcini sihlalo njalo enhlanganisweni yabalimi abalamapulazi amancane eyeZimbabwe Small Holder Farmers Forum ZIMSOF ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisana labo lapho kudingwa indlela zokuqeda udubo lokuguquka komkhathi osekubangela indlala.
Njengabantu laba ama-multinational corporations zibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs, kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa inhlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time. So sifuna lezi inhlanyelo lazo uhulumende efake umthetho ukuthi lazo inhlanyelo lezi zibe recognized, ukuthi abalimi babe free ukusebenzisa lezi inhlanyelo.
Uqhubeke ethi abalimi lenhlanganiso abasebenzana lazo balalo ulwazi olujulileyo olungasetshenziswa ukubuyisela isimo kuleso ebesiyiso khona umonakalo oguquka komkhathi ungakabi khona.
Siphumele nomnye umbono ukuthi ama-researchers kababuye labo ngapha phansi, behlale phansi labalimi bekwazi ukuthi abalimi bafunani, kuyini lakho ekunganceda abalimi, ngoba siyakwazi ukuthi ama-researchers labo banelwazi elokunceda abalimi abancane. Sibona ukuthi kule climate change funds, sabona ukuthi thina abalimi asikwazi ngama-funds wana lawo ukuthi angapi, siyawathola ngapi, siyawathola njani.
Uhulumende wetheswa umlando wokuthatha ulwazi lwakwamanye amazwe olwehluleka ukusebenza lulethwa ezwekazi le-Afrika osekubangele inhlupho ezifana lendlala lokonakala komkhathi, i-climate change. Bathi sesifikile isikhathi sokukhuthazwa kwendlela zokulima zendulo hatshi ezakulezi nsuku osokusobala ukuthi kazisebenzi ezingaba yizo ezibangele umonakalo kumhlabathi, imvelo kanye lokuphazamisa ukunakuhle kwezulu e-Afrika. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni abalisa ele Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, South Africa, leZimbabwe kanye lenhlanganiso eziphatheke kule mikhankaso ezwekazi le-Afrika lakwezinye izigaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gamba.
Yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission isiphumele nhlelo lohlelo lweziqondiso okumele zilandelwe ukulungisisa indaba zokungezwani elizweni. Kubika ubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani. Ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye lolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhangelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinjengokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapha namhlanje sihlahla indlela yokuthi senzeni ukusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka emva. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu siqalisa ngama-elections kubuye kugugurawundi.
Wengeze ethi ikhomishini izasebenzelana lamanye amakhomishini afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncume loluhlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifitshane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evele ihlala ingihluphile ngecommission le yikuthi izaba khona kweminyaka engu-10 eminyaka khona isidliwe already. Lesi sikhathi esiseleyo izakhuluma yonke into kusukela ukufika kwamayikuvala izinto okumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sijiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza ukhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi i-commission le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ebuthe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sesaba la ma-commissions amaningi eZimbabwe lapha amanye akhona acine information yathi lingaphumi. Currently lokho esilisina le court ukuthi release idumbu tjena commission report leshiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombi Zodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Emfisi ukutsho ukuthi i-commission le it's got to have foot soldiers bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. Songathi sekusiba lokuzwisisa ukuthi suka kuphi sisiya nga. Kwasiza kakhulu kuba kwethu lana lathi njengeMthwakazi Republic Party ukulwa kwethu first befika eBICC sazobalandela futhi eLupane was so important.
umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lwalolu hlelo luzakwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula, a powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olweyasihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabantwana ngabantu abagoqela izihlobo labangane bemuli. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Malaysia athi ahlasele umuzi kamnumzana Najib Razak oyinhloko kahulumende yakulelo lizwe lezinye izindlu zakhe lapho ehlolisisa icala aletheswayo lokufumbathiswa edabeni lwamabhiliyoni amadola achaphazwayo ebhanga lesizwe. Lokhu kwenzakala esanda nqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo esebuse okweminyaka edlula amajumi amathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho owe-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo kulandela ukupasiswa kwawo lidale lephalamende kanye lelesenethi. Amalunga ephalamende antshintshe umthetho lo afaka okuthiyeneyo okugoqela udaba lokuthuthukiswa kwabesifazana kwezombusazwela kuhulumende. Kodwa inguquko enengi ebifunwa ngamabandla aphikisayo efana lokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ikhethe inkampani ezadinda amaphepha okuvotela phakathi kwamankampani amanengi afuna lumsebenzi, i-tender process ngesiNgisi kayingenanga. Lanxa kunjalo, abebandla leZANU-PF bathi bayajabula ngalinguquko. Amazwe achiyeneyo agoqela elemelika lelebhilithane ahlezi ekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi aguqule imithetho ephathelane lokhetho ngendlela ethakazelelwa ngawo wonke amabandla ancintisayo ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela eqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weBinga South edalele ephalamende umnumzana Joel Gabuza olilunga leMDCT kanye lomeli wePhalamende wePhelandaba Mpopoma edale linye njalo engwezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sizamile ukubana sibonisane silungise okumele kulungiswe. Amabandla amabili iZANU-PF leMDCT kwacubungulwa sibili kulungisiwe lona abalungiseke khona. Kukhona lapho abangazange basukiseke labo khona kodwa engasukiseni kwabo sibabona ukuthi hhayi sokungaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende ngoba okunye kwakhona kuyabe sokufuna ukulura kuyiwe futhi ebantwini sisenze lokwana abantu ngesilungu i-amendment ye-constitution ngoba kuyabe sokufuna khona lokhu sibili. Kodwa okulungisekayo mbona kanti hayi sikubambisa ukulungisa.
Baba Gabuza, kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo, likutholile yini konke?
Angike ngathi sikutholile baba, uyabona okuhluphayo nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties kusiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani ngoba wonke umuntu ule-interest, wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwamiko okungenayo. Njengokubona phela abangani bethu abeZANU-PF beyi-ruling party bakhanya belamandla amaningi, abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uZulu silungiselela ilizwe. So okuningi asikutholanga, okumqoka okwangukona sikutholanga.
Babuchuma bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba uGabuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga.
Ukubeke kuhle kubaba uGabuza ukubana nxa abantu becula imithetho leyi kwesinye isikhathi sisuka sibe nalokwana ngama-selfish interest okuthi wena ufuna ubona ingungu ikhalele egumeni lakho kubanti-ke kwesinye isikhathi akumelanga kube njalo. So okulandela ukucela okwenzela ona kungaphumeleli yikho noko lona libonayo becelela ngoba becelela ehlangothini lwabo ukuthi bofeve bona kodwa thina sikhathi ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele seve into zonke silandela umthetho wethu esawufakayo weZimbabwe oyikhonstitution laleyo njengakuthi yona ngiyakwazi kuyona enkulukazi azekhala ngayo indaba yokuthi ona bafuna ukubakhona amabhalo kepa eprintwa nakokunjalo. Kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala kubana into leyo yinto efakwe ezandleni ezezeke hhayi khona amabandla lanjengebandla lezamtwevu asikho kubokolokwane kubanjwa izeke kuphela.
Baba uGabuza, uChuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama-ballot papers edindwa. Vele ufuna ukubana kuyiwe kutenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kalikutholanga lokho. Kodwa umgcinisihlalo weZEC ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa. Ayisiyonto eliyithakazelelayo yini yona le?
Uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabatshaya bona labo ngaphambilini. Sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hayi madoda alungisane emajele ngoba anyone engagcina eyicandidate yejele kodwa bebona ngathi bona bemdc yithi kuphela esifanele singene emajele kodwa sikubonile phela uChombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani. So yikho la kuloku kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna konoke esikhuluma ngakho. For example, one uza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers printwa njani. Uma print wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani kulobuhlobo bani lalo ofuna ukucontesta ama-elections ayinto bekuzaba kuhle sithi thina alright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzini ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongazoze eprinte amabhaloti amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo kunikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi ule record eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe. So konke kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile.
Baba uChuma, sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kuvangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile?
Umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usekhulume kaningi wawugcizela lokho njalo lathi siyawugcizela njengebandla elezani twevu akunanto esiyifisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very safe and credible. Lokhu sikwenzela ukuthi iZimbabwe iye phambili ngoba okangathi iZimbabwe imile amazwe onke akhangela athi yona right yenzala into ezicacayo.
Akwigqibe baba uGabuza ngamafitshane.
Ubaba uMnangagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungelezenza akube izenzo kungemazwi ngoba nxa uza kuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni we-ZBC kukhulunywa ngomnankagwa kusukela ekuseni izeli yetshoni langa kukhulunywa ngezalo kusukela ekuseni izetshoni langa po abanye la bazawuthola nini sichance ukuthi kukhulunywe ngabo. Siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakhava besesaba ukuthi ngabethi beyakhipha bakhipha nje ukuyingquzana kwabantu eceleni bechiya ipicture enkulu eyiyo ekadimxoke eralini.
Umnumzana Joel Gabuza lilunga le-MDCT njalo umela iBinga South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lomeli wephelandaba Mpophoma edale elifanayo njalo engowezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Ngazili jumilane kuNkwenkwezi ilizwe leMelika lavula isigodlo salo eJerusalema kwele Israel. Umnumzana Jared Kushner, umcebisi kamongameli Donald Trump, uthi ukuvula isigodlo lesi kuveza ukuthi ilizwe leMelika lenza ofiswa ngabangani babo kwele Israel. UKushner uthi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la asebenze ndawonye ngendlela ephezulu. Uthi lokho kwenziwe lilizwe leMelika kuveza njalo ukuthi amazwe la alobudlelwano obuvela kude njalo azaqhubekela phambili esebenza ndawonye elwisana lokuhambelani lawo. Ukushna uthi basekela ilizwe le-Israel ngenxa yokuthi bavumela ukuthi kube lenkululeko njalo kabafuni ukuthi kwephulwe amalungelo kwaZulu emazweni abo lamanye emhlabeni wonke ejikelele. Uthi ilizwe le-Israel likhuthaza ukuthi kube lenkululeko yezokholo emhlubulweni we-Middle East ngoba kulabantu abangamaJuda, amaKristu labakhonza ezinye inkolo. Ilizwe le-Melika lithi lizaqhubekela phambili lidinga ukuthi kube lokuthula e-Middle East. Elemelika lithi liyakwazi ukuthi kulabantu abakhonona ngokuvulwa kwesigodlo selizwe leli eJerusalema. UKushner uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lengqubekela phambili kwele Israel kulandela ukuvulwa kwesigodlo seMelika eJerusalema. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba.
Uxolo ngalokho singeneke kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe sokumele batshengise ukuba sebekhulile njengoba imidlalo yeKasilaka Premier Soccer League isifika phakathi laphakathi kwesizini. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu, yikho kumele bakubone ukuba lo mdlalo akusiwo wabafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba i-team u-team yakusasa kodwa kumele sibone lakho ukuthi khonana siyasuka lapho siqale khona sibe kusinye isigaba kwamanje and njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba i-game ezinjenge ze Caps United which are my self-motivating games they will come to the party njengoba vele libona ukuthi kunevele ukuqala kwanafana singakabi kulesi stage siso sona i-Caps United yana abafana laba ayigijimisa njalo bazayiphinda futhi kule page.
Iqembu la Highlanders lele Caps United azanqikilana ngesonto enkundleni eBaba Fields kodwa imidlalo yeviki lethumi lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leNicrude elizemukela khona elebulawa yeChiefs enkundleni yeAscot. Iqembu leChicken Inn lizadibana leHarare City ngaseLuveve. Iqembu leNgezi Platinum lizadlala lelebulawa yeCity kuthi iqembu leZPC Kariba lizadibana leleYada ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leJapani Mine lizadlala leChapungu enkundleni yeMaclass. Iqembu leDynamo lizemukela leFC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu leTriangle lizadlala leBlack Rhinos ngaseGibo kuthi iqembu leMutare City Rovers lizachana leHerentals enkundleni yeVengere. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Chalocho FC sebedlala esigwaqweni abafana ngemva kokugunyulwa kuKasilaka Premier Soccer League nyakenye. Kungasenani siphethe ezosuku ngebezihamba phambili. Ikomishini yezokhetho iZAC ihlomisa intatheli zindaba ngokuphathelane lezokhetho. Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulwisana lenhlupho ezidalwa ukuguquka komkhathi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.